besinxuswe ngabe Minister of Water uBaba Sibhepha Nkomo, sanxuswa ukuthi siyebuka umsebenzi owenziwayo khona ngale eGwayishangani, kuyi-part of i-program yeZambezi Water Scheme. So njengomkhokheli ka-government oba enguye engu-supervisor obona imisebenzi ka-government ukuthi ihamba njani, ubenxuswe u-Prime Minister ukuthi ebone ukuthi uyini osekwenzakele. Kodwa usuke waphazamiseka ngoba ubaba u-Prime Minister usuke waba le mphazamiseko ezinye esingeke sakhuluma ngazo, kodwa khangelela ukuthi abe wodwa abazalu feza kuhluhlelo lolu sibona ukuthi kungabuyelwa kuyekhangelwa yini.
Ye, ungasitshela ukuthi okuze kwamsukumisa ukuthi laye ayibona kungakuyini, ngoba sizwa kuthiwa imali ebivele ithiwa yona ikhona yokulungisa leli damu ivela kuma-China, akukhanya ukuthi kuhamba njani. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakala?
Ya, emalini ngiyabona abehoda bengaba lolwazi oluningi, kodwa esikwaziyo ukuthi into zemali ukukhweletana kwamazwe kuthatha isikhathi. Ya, so ntimbi ngingaphungi kwenziwa kanye kanye. Ngiyabona lolu hlelo luku-program and ngiyabona and ngithemba vele imali zakhona zizabuya, ngoba into eseyasayinelwa phansi le cabinet saziswa. So I'm sure uBaba Sibhepha into angayi azayiphusha ukuthi iziphumelele umsebenzi lo imali itholakale. Kodwa-ke bekufanele u-Prime Minister ekhangela ngoba i-government sokuwakhipha izimali ezokuncedisa umsebenzi lo. Singakakhulumi ngezama-China lezi sizama ukuthi sixoxe, kodwa u-government ngokwakhe kuwakhipha nje enye imali efika kubo-4 million ku-fiscus, ku-budget yelizwe, ukuthi kwenza omunye umsebenzi. Yikho nje sibona ama-companies lawa asesukumile asekhona ngale, kuyimali eyakhitshwa nguhulumende ukuthi ubone ukuthi umsebenzi ungaqalisa yini.